Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe amabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni le-Maun kweleBotswana ephendula imibuzo yantatheli izindaba umongameli Masisi uthi leBotswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigcili. UMasisi kade ebuzwe ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right-thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze, hathi asilamhawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni amabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele kusetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungule okwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe kusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
One country to another. Passports were brought in when those who thought were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapasipoti, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumele amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. ELeBotswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqelwa ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula ingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulwa kwakha umngcele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenza amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuzwe ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababochwa kubesetheswa umlando wokuthethisa umongameli. Uchazise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabochwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have been so close. My Minister of Justice, when did you make those laws? What do you know? I am my Minister of Justice. What instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esinakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu lina ndathele izindaba. Yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu lithi ngumthetho wokuthi ungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba yesifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazwe uMnumzana esidlela Ncube uthi kumele umhlangano efana lalo obanjwe kuyona leviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube nezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa, kusayinwa, kodwa kungenzeki. Angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu yikuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sekubone sekusenzeka, kungaba kuhle kakhulu. Kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labaseBotswana. Kodwa kusakhulunywa nje
ngaphandle kokulobelana izivumelwano. Nomhlangano lo uthinte ngokungahlalisi komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule izitheso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSauron kweleBotswana.